sawubuhlungu kakhulu lolu daba kodwa njalo luhle kakhulu ukuthi luphumele besemphakathini ukuze uZulu azi, uhulumende azi, bonke abathintekayo abangancedisa ukuthi kulungiswe bazi. Kusiya phambili kakhozadikazi, ngakho-ke ukungalungiswa kuzabe kuwukuthi siyehluleka njengabantu, wehlulekile uhulumende kanjalo. Ngakho-ke kuqakathekile ukuthi lolu daba luthathwe nendlela eqinileyo, lulungiswe masinyane ngokuba luyalimaza kakhulu. Ukuhlukuluzwa kwabomama kuyinto embi kakhulu.
Kulolu gwalo lukhuluma njalo ngokuthi kulamazwe amathathu kuphela ase Southern Africa akwanisa ukuthi athathe umthetho we-International Labour Organization ovikela abesifazane, kodwa iZimbabwe ayikho phakathi kwamazwe la. Lokhu libona sengathi kumi njani?
Kakhulu ukuthi kube njalo. Bekufanele ukuthi njengabantu abadlula ezimpini bedinga amalungelo, kungabi khona umuntu ongelalungelo phakathi kwelizwe. Ilungelo labesifazana lilungelo loluntu lokwezi-human rights. Ngakho-ke kumele uhulumente akusukumele khona lokho. Zonke nje izinto ezizivumelwano zamalungelo emhlabeni wonke jikelele kumele zenziwe zibe ngumthetho eZimbabwe, kungabi khona okusaleceleni. Kungabe kuphathelene nethosa, kungabe kuphathelene democracy, nokubanjwa kwama-election abomama nabasha nabantwana. Konke kumele sikuthathe kuzosincedisa ukukhulisa amalungelo abantu bonke phakathi elizweni leZimbabwe.
Kungaba kuyini okwenza ukuthi uhulumende engagijimela ukuthi athathe izivumelwano lezi azifake zibe ngumthetho eZimbabwe?
Kungoba uyabe engahambisani lalokho ezikutshoyo, engavumelani lamalungelo lawo abantu abaphiwayo. Ungakhangela nje isibanga esesithethwe kungazange kwalethwa i-Convention Against Torture. Khona lokho kuyaveza kahle kamhlophe ukuthi akunako ukuphoqa kakhulu ngokuphathene lelungelo loluntu phakathi kukahulumente. Nanxa i-constitution yethu kuwenza kucace ukuthi i-torture ukuhlukuluza akuvumelekanga, asikasithathi lesi sivumelwano somhlabathi sibethe sibe sisebenze phakathi kwelizwe. Ngakho-ke kuyinto enye yalezo zinto kumele sibone ukuthi njengabantu beZimbabwe siyayiguqula, ukuthi uhulumente noma wuphi ngokhona ozayo bonke bathathe izivumelwano zomhlabathi zamalungelo nendlela eqinileyo.